Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye njalo abalithumi ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola ngamathumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance.
Ividiyo ethulwe iphephandaba lobulembu ele-Zim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakobulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abanengi.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esebisayo sibili sokungathi sihlala lamazimu.
Umongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa yitshefu. Umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lama-Republicans izolo ebusuku ethembisa ukusebenza gadalala enganqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye abalithumi asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula. Ugatsha lwezempila kahle luthi abayisikhombisa ababhubhileyo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo lomunye oyedwa njalo oweMashonaland Central, loyedwa odabuka esigabeni seMidlands. Lumbiko uthi inani lasebehlaselwe ligciwane leli selifika phose kunkulungwane eziyisithupha lamakhulu amathathu 6,292. Njalo selibulele abafika phose amakhulu amabili 189. Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni njalo libulala abanye, odokotela baxwayisa abantu ukuthi belandele iziqondiso abaziphiwa ngabezempilakahle ukwenzela kwenqabela ukuthola leli gcikwane kumbe ukuthelela abanye. Udokotela Mthabisi Anele Bebe wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association ugcizelele iziqondiso okufanele abantu bazilandele ukuzivikela kugcikwane le-COVID-19. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga we-Studio 7.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance. Khona usitsho ukuthi akumelanga uhlale uminye usendaweni eziminyeneyo ugcwele khona abantu kungela moya otshaya. Kuqakathekile ukuthi uhlale kule distance between 1 meter to 2 meters lomuntu oseduze kwakho. Okwesibili, abantu kabahlale begqoke ama-mask ngendlela efaneleyo njalo ngesikhathi sonke. I-mask xa uyigqokile, i-face mask, kumele ivale umlomo, ivale lamakhala. Okwesithathu, abantu kumele begeze izandla sikhathi sonke. Ungabamba into, geza isandla. Bambe iminyango, bambe amatafula, geza izandla. Nxa kungela amanzi, thenga i-alcohol-based hand wrap or hand sanitizer. Ukuhamba uzipuntshuzela nje esandleni, uyigcobagcobe ezandleni ziwome. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ma ukhwehlela, ungakhwehleleli ezandleni, khwehlelela ku-elbow yakho. Kumbe ukhwehlelele kutishu, uqeda ukukhwehlela uthathe itishu leliyana uyilahle ngendlela efaneleyo lapho kule ngcekeza khona.
Sesikhangela labo asebetholakale ukuthi baligcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa, yiwaphi amanyathelo okufanele bewathathe ukwenzela ukuthi bethole usizo njalo bengatheleli abanye
ungabona uzugula kume ungabanjwa umkhuhlane we coronavirus. Kuqakathekile ukuthi ulalele lokho okukhulunywa ngabempilakahle. Hlala endlini ungelabanye abantu, ungahlani labanye, uhlale kuma isolation unale ukuze uvikele abanye bengaba umkhuhlane lo we coronavirus. Njalo siyakhuthaza umuntu wonke lo ogulayo ezisekhwehlela umzimba utshisa engaphefumuli kuhle, fonela abempilakahle. Ungahambe esibhedlela, fonela abempilakahle bazakutshela okumele ukwenze. Namafitshane wona lawo. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umfanekiso wevidiyo oyethulwe uthange liphephandaba lobulembu eleZim Live uveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mjeyiwa wathunjwa njani emzikini yedolobho lakobulawayo emini libalele, isilethe ukuthukuthela nokwesaba okukhulu ebantwini abaningi. UMjeyiwa yena ungumzukulu womhleli walinkundla uMduduzi Mathuthu ulobe ngendlela ejulileyo njalo echasisa ngocuku ahlangana lalo aze athunjwe emhlazi ku-30 ngenyanga edluleyo, ngaphambilini kombhikitsho owawumele wenziwe emhlazi ku-31 Ntulikazi. I-video le iveza imota ezinhlanu ezalandela uMjeyiwa lezihlobo zakhe uMandlenkosi lo-Advent Mathuthu abagcina bebotshwa. Izimota lezi zafika zagombolozela imota uMjeyiwa ayiphakathi kwayo imiphandle kwesinye isitolo lapho athunjwa khona ngabantu ababehlume ngezibhamu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela, abogatsha olwaziwa ngabalutshwana oluthiwa Ferret. UMjeyiwa uthi wahanjwa laye endaweni angayiziyo, wahlukuluzwa etshaywa okwamalanga amathathu. Uthi njalo babemnathisa umthambiso wakhe besithi ungomunye wabazama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMjeyiwa uthi abathumbi bakhe bamtshela njalo ukuthi babefuna ukujezisa umalumakhe uMathuthu labanye abalwela ilungelo likaZulu abegoqela osakhulayo wesifazane uThandekile Moyo ngokusola umbuso webandla lezano PF. UMjeyiwa wavumbuluka ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuthi amapholisa kumele amveze. Abaningi ababone le video njalo babala udaba lukaMjeyiwa bathi abala kuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Aramba eloba enkundleni yeTwitter ubuze ukuthi uMjeyiwa lo uzenza bani lokuthi udume ngani. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda yinto esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu. Kambe nxa umfana omncane ole-23 osesikolo sekholeji nxa ethunjwa ngale indlela, ehlukuluzwa, etshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu, kuyasethusa kakhulu ukuthi amadoda amakhulu angakani, amadala angakani alabantwana abalengilotawana bengaba lesibindi ukubana bephathe ingane ngendlela etshengisa umoya omubi kanje. So sithithibele kakhulu sisevalweni ukubana sihlezi lamazimu lapha elizweni.
Njengoba uhulumende ekulandula ukuthi nguye owathumba uMjeyiwa, sesibona sokuphuma ividiyo, kungenzeka yini ukuthi amapholisa asebenzise leyo video ukubona ukuthi uMjeyiwa wathunjwa ngobani?
Asiyaqinisa ukubana ingxenye lamapholisa la ingxenye ye-operation yonale, so kungaba nzima sibili ukubana labo bedinge abantu laba abathumba uTawanda, ngoba siyaqinisa ukubana ingxenye labo babeyingxenye yeqembu leli elathumba uTawanda. So kunzima kakhulu, sokufanana ilokuthi amakhanka eripote indaba empisini, indaba enzima kakhulu leyi sibili.
Izehlakalo ezinje nkomo zijone ngombuso kaMnangagwa.
Lokhu kutshengisela ukubana akuzange kube le new dispensation lokufana nokwakudala. Nxa sikhangele emuva u-Itai Dzamara wathunjwa lakhathi esakwaziwa ukuthi wayangaphi. 2008 abantu abaningi batshaywa bathunjwa banyamalala lakhathi esakwaziwa ukuthi bayangaphi. Lakhathi esakulamuntu even one wabotshwayo. Nxa sikhangela ngo-2000 abantu abaningi batshaywa, amasapoti MDC batshaywa, abaningi banyamalala, opartikli nabanyama laba nabanyama wanyamalala ngo-2000 lakhathesi akakatholakala upartik nabanyama. Kwaba lo mbhuqazi wegugurawundi lapho kwanyamalala abantu abaningi kakhulu. Silokhu loko kutshengisela ukuthi lokho kufanana sibili. Amazimu aqalisa umbhuqazi ngo-1983, yiwo amazimu alokhu ehlupha lanamhlanje. Abantu benyamalala kungaziwa ukuthi baye ngaphi, behlukunyezwa, betshaywa ngaphansi kwenyawo olukhathi masuku bafele ejele. So lokhu kuyatshengisela ukubana akuguqukanga lutho. Umbuso kaMgabe, umbuso kaMnangagwa kuyafanana konke ngoba babevele besebenza bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owayethumbe umtshehiwa, yena othi ulokhu eselatshwa amanxeba okutshaywa lokulimazwa kwezinso zakhe ukwenza ukuthi aye kumtshina ye-dialysis kanye ngeviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesifotsha uGugulethu Ndlovu obulele umkakhe ngokumgwaza ngenqamu. UNdlovu ubikwa wayengahlalisekanga lomkakhe onompilo emethesa icala lokufeba okwazi kwabangela ukuthi asuke emendweni umkakhe, kodwa uNdlovu wamlandela ngakibo waze wayamthola wamgwaza. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Dzamara obhubhe ngolwesibili engaba wafakelwa itshefu. UDzamara obele minyaka engamachumi amathathu lane 34 ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu okuyiwo umkhuhlane wabulala owayengumkhokheli webandla leli umnumzana Morgan Tsvangirai. UChamisa uthi ngesikhathi kulo hulumende womanyano wayehlala etshela uTsvangirai ukuthi angamukeli amakhekhe letiye evela kuziphathamandla zeZANU-PF kodwa yena engalaleli. UChamisa wengezele esithi lasemajele lakho okwake kwavalelwa khona uDzamara kuyafakelwa itshefu. Uthi uxwayise iziphathamandla zebandla lakhe ezivalelwe ejele zikhuluma nje ezifana loJob Sikhala ukuthi bengemukeli ukudla okuvela kuziphathamandla zejele. UDzamara uzabekwa namhlanje kibo eMtoko. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani ku Studio 7 VOA News. Mina igama lami ngusiyaphambili ngisehaboroni. Hayi, indaba yekhaya leZimbabwe le iyahlupha le. Ngakhangela ukuthi kade sizano ithi yona seyawina ama-elections ka-2023 bakuthi bawinile njani, kungavotwa, kungakhampeni, sebese bawina. Into yabona ukuthi vele yi-rigging leyo, sebariga kudala, sebariga kwazo i-rigging yabo, seyariga yaze yafika ku-2030 njengokutsho kwabo ukuthi bazahlala kuze kube 2030. Yena umnangagwa ngokutsho kwakho ukuthi uzahlala kuze kube 2030. So we should very lama yama party villain. Ah, Laram is cut to Chono, no go vote a very much is cut over. If vote is our yonke, Yavin is hand. So I was 7 which one of Toga vote on Pandu, who take Peragos and Matisse when I'm a United Nations Labo OAU. Now, Satak Bangine, Panapo, Puma Sevens, a local. Besides that, a whole thing on Sevens, which trees are in Angleti, Gavanga, who say it is in Jum Kumbul. Very is Anuga is like if he's with Umbuso Tatu, inventing any part in the Amante Villanova. Is Iga Kuru Amante Villan. I fully no man, no muscle wouldn't ten good to go to Gene Umbuso Amante Villan. Ngona batilizwe ngamashona so akusizi ukuthi kuchone kuthiwa kuzathini kuthini kumbe kuzangibona abantu lokuthi ama voters anceda njani oso ufuneka ukuthi kuphela abantu bazimisele nxa iOAU izimisele ukuncedisa le United Nations layo isadaki iluqhubuda wena ngikhona phambili abantu bahle basukume bayekhona le parliament ngokuningi vele noma kufika kufike kodwa ke kuzafika kodwa kulungiseke ngoba nxa kungabula abantu bonke abaye besukume bese eParliament kusho ukuthi phela kuyasala abantu abangaze ezingabo so la OAU le United Nations ayenza ke bakuyekele bakukhangele bathi wena abantu kabadutshulwe bafe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abazahamba khona le estate house besiyatshengisela ukuthi izana sayifuni bazadutshulwa sibili. Amina Ramboni sibili ngiyabonga nami ngicela ukuthi libale yami i-voice mail yona le.
Sanibonani Studio 7. Hayi siyabonga. Dade uthatha inhlelo zethu. Njengoba lokhu isikhala indaba yakithi. Hayi bathanda kunzima kule kithi eZimbabwe. Asazi ukuthi impela ngoba mina maze ngibheka umhlaba usuphelile eZimbabwe. Ilizwe alibakuthiwa into ethengiswayo aliba liyathengiswa sibone lolozo lithenga ukuthi uzokwenzani manje into engathengiswayo kubuhlungu thina kakhulu emandebeleni ngoba vele siyahlupheka kakhulu angeke safe saveraithi futhi loba yini ngoba asinalutho esiluphetheyo asinambuzo but ngesimango ngamanye amandebele owazo ekhuluma esithi Zimbabwe kuright thina uburayiti bakhona sibubone ngoba sihleli thina sikhona la egoli lathi lapho sichashe khona kodwa siyabona ukuthi kunzima ekhaya ngoba ungayekela wena kudoda khona kokutholi uhambise ekhaya abadala bayafa indlala so mina abadala ayiboni ubuhle kwezimbabwe nesifiso sami vele aliba ninamandla izanupief ayiphume siqale elinye iqembu loba siqala elinye iqembu vele izilongo kodwa kuzongena futhi ishona ayikho into ezalonga wakhuluma omunye ubhuti omshona wathi ishona ishona loba lingabe emngcwabeni kuyacasha inyama so ulafana ukuthi akula kuqhubeka phambili kule ndaba yamashona aniyabonga
ishonile bazalwane ngiza ngezibuhlungu lapha nangubhuti njengoba libona isithombe sakhe ubhuti obezibiza ngo-Happy Ncube angazi ukuthi bekuligama lakhe liqiniso ubethi uphuma eGwanda so u-Happy ngumuntu nje besiyilaye ngapha thina endaweni yasempumalanga obesenza ngegesi ubethi walokuthi kubaba kwami bhuti embiza ngobhuti so u-Happy besingekaze simuzwe ekhuluma ngomndeni wakhe ukuthi eGwanda uphuma kuphi nendawo lana besingekaze simuzwe sikhuluma ngomndeni wakhe kumbe ngokuthi ulabazingane orunjani ube ngumuntu nje lwana obeziphilele yakhe ezidlela imali yakhe nje namhlombone lalo kusasa nje lalo kusasa lalo ubengelakho nje kwakho ku-street nje umuntu obezidlela imali yakhe so u-Happy emalangeni lawa ukhale ngonyawo wafonela ubaba wakhala ngonyawo manje ubaba nabengekho esemnambithi lapho asebenzela khona ngokwakha sabuya safonela futhi emalangeni sezokuthiwa usekahlanya manje sithola umlayezo ukuthi akasekho so bengicelisa ukuthi abangabe bemazi u-Happy or ngu-Happy or aso-Happy besimazi thine ngu-Happy Ncube nansi sithombe kwabaphuma eGwanda lisidingisele then uma setholakele inamba lingasebenzise yami yonale ayinandawo 084 655 1549 ngoba ngiyazi esibhedlela lapha leke khona okwamanje mamdeni wakhe utholakele ngingakwazi ukuthi ngiwudirect ukuthi umufi ulele ekuphi ngoba la manje lento le phone yakhe ikhona bathi beyishile endlini esikhathi ethathwa yiambulance so ma kufonele efonini yakhe ureceive abanye abantu or abahlala lapha aqhashe khona so sibhekele nakho konke ukuthi nempahla yakhe yona leyo kade nayo emqhashweni ingalahleki naye umufi athole ukuthi umndeni wakhe ube mazi ukuthi selele abe sethole ukuthi ahambe ekhaya ngiyabonga ngicela lincedise ngokudlulisela kuma groups amaningi okhulumayo umama angena Mrs Ndlovu ngiyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lakhe oweRepublican National Convention izolo ebusuku, ecela uZulu wele Melika ukuthi amvotele ngoba ezasebenza gadalala ingaphiwa elinye ithuba lokubusa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni weRepublican National Convention wenzelwe eWhite House. Uthi ulakho ukwenza kube le msebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
Heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele ukuba yithi ukubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa, kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli okwamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngamapolisi ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona no-Biden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMtokazi Republic Party.
Esizakunanzelela ukuthi kukhetho oluzayo eMelika ngenyanga kaLwesi. Sicabanga ukuthi amalungiselelo wonke ahamba kuhle ngale emazweni amakhiwa, ikakhulu sikhangele kwele Melika ngoba emazweni abo kulalokhu ngesilungu esingakuthi kule niye democracy, kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona. Uzathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo ngoba be-understand ama-policies wakhe. Kodwa ungakhangela kithi lapha eZimbabwe akuthengiswa ama-policies, kuthengiswa i-rigging. Ngale uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama-term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale, loba bengezwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe. Kodwa kwelakithi lapha babusa amadonki aze amile impondo.
Umnumzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight, uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda, but ngendlela engibona ngakhona Selei tu Trump manje ama democracy ngiwabona nje ephuma phambili ngoba u Trump wehlulekile esikhatini sakhe phakathi kwesikhati ukuthi akhankaze but manje ngibona ama democracy u Joe Biden ethatha intambo kwamanje
abalandeli bebandla ama Republicans bathi u Biden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa u Biden uthi u Trump nguye othothozela udlakela lobandlululo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Vanolila Remix. Kungakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ividiyo ethulwe yiphephandaba lobulembu eleZim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakuBulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abaningi. Umongameli webandla leMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe uMnumzana Patton Tsamara engaba wabulawa yithefu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ku www.voandebele.com.